sibonge ke uJonga kanye lo Marvelous ngokusinika izindaba ngolimi lesingizi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Hayi umbuyiso uhamba kuhle sibili. Siyabonga sibili ukuthi we are able to showcase our things at NN Joinery. Sivukisa ama-aluminium wardrobes esiwayenza, ama-fitted wardrobes, konke lama-aluminium doors, ama-precious ethu. So you can visit us for all four.
Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2016 uvule usemthethweni umongameli Faure Gazimbe weleTogo.
Lo ngumbiko omuhle sibili. Sikhangela ukuthi igcikwane le-HIV beseqeda abantu abaningi kuleli lizwe lethu. So nxa sibona ukuthi kule ndawo ezinjengabobhinga ezilokhu zisingabi legciwane, into ethabisa kakhulu.
Sibikwa siqhubekela phambili sisehla isilinganiso sabatholakala belegciwane lengculaza emangweni webhinga. Kuhlelo Woza Friday silengxoxo labeqembu leshamculo wechibilika ekhaya elejongo kweMasters. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2016 uvule kusemthethweni ngumongameli Faure Gazimbe weleTogo lamhlanje kobulawayo. Umongameli weTogo uphelekezelwe ngomunye wakhe weZimbabwe bebhodabhoda bebuka obekusezitandeni ezimbalwa zababukisa kuze-ITF yalonyaka ngaphambilini kokuvula lombukiso kusemthethweni oqale ngolwesibili ngabamabhizimusi. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaxoxele Studio 7 bathi umbukiso walonyaka muhle ngempela, noma nje inani labazobukisa kunye labazobuka bebalutshwane. Abantu bebekhala njalo ngobude bendwendwe zokungena embukisweni emide. Usomabhizimisi bona baveze ukujabulela indlela umbukiso oqhuba ngayo, bethi bazaphenduka njalo womnyaka ozayo. Unkosikazi Sandra Nyosi, usomabhizimisi obukisayo lonyaka, ubike ukuba uthole ibhizimusi njalo ngomnyaka ozayo ulakho ukuphindela ezobukisa.
Hayi umbuyiso uhamba kuhle sibili. Siyabonga sibili ukuthi we are able to showcase our things as NN Joinery. Sivukisa ama-aluminium wardrobes esiwayenza, ama-fitted wardrobes, konke lama-aluminium doors, ama-precious ethu. So you can visit us for all four. Lizobona amastenza e-NN Joinery. Siyabonga sibili ukuthi sibe lethuba lokuthi sibonise izinto zethu esizenza.
Futhi unkosikazi Beauty Dlamini okubhizinisi lamaluba ubike ukuba useleminyaka edlula elithumi ehlela amaluba ezitandeni zababukisayo, njalo useleminyaka emibili ehlela amaluba kwinkampani kamongameli weZimbabwe eyochako i-Alpha and Omega.
Engikuthabeleyo lapha ikuthi ngingenile ekudekoratheni istendi sikamama wethu esika-Alpha Omega. Umnyaka wami wona lo ngowesibili ngisenza istendi sikamama wethu. So ngileqiniso ukuthi lo mnyaka ozayo bazangibiza njalo. Nabantu abanye mbafakeleyo DDF, mbafakele ama-flowers, lamanye nje amastendi engeke ngawaqamba.
Ukhomishina obona ngezokhetho eZimbabwe uMnumzana Qhubani Moyo laye uchaze ukuba bayabubisa bechazisela uZulu ngezokhetho asebeqalile ukululungiselela oluka-2018.
Ngombono wami ngibona ngani umbukiso ungcono. Umkhonomo welizwe uphansi, kodwa ama-exhibitors ngiyabona nanka maningi esingakwaziyo ukuthi kutshengisela ukuthi abantu abakhona lapha bengasebenza besiya phambili yini, given ukuthi vele izinto kazilunganga. Ngibona ngani kuyakungconywana.
Lo nyaka abalimi badanile ngoba inani lezifuyo ezibukiswayo ziphansi kakhulu. Umlimi ofuya inkomo eplazini lakhe elise-Norton, uMnumzana Muthero Tichawona, uchaze ukuba abalimi babhekane lobunzima njalo lo nyaka izifuyo zilutshwana ezibukiswayo ngenxa yomkhuhlane womkhono ohlasele ilizwe.
Into ikona laphana anti yabona inkomo laphana ezithethev zilutshwane kakhulu. Into ikona yokuqala maybe into ye foot and mouth. Inkomo azivunyelwe ukuhamba nje. Kozi abanye bayabuyisa i-breeding stock, but i-breeding stock ayenzi ukuthi ibuye. So kathesi yabuye i-fattening stock and ngikhulume le nto yokuthi i-fattening stock these days ayibhadale kakhulu. So yikho phela ama-farmers kungela inkomo eziningi.
Unkosikazi Noreen Dube ubike ukuba uyethemba ukuthi elakusasa leZimbabwe lizaba lihle ngenxa yabosomabhizinisi abaqunywe isibindi bazobuyisa lonyaka loba nje isimo elizweni singamanga kuhle.
Ngiyubona uthembisa kakhulu ikakhulu nxa sikhangele kwezebusiness. Even thina abakuma NGOs kusiphe ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sixoxisane labantu ngezinto ezihlupha abantwana.
Lonyaka ukuvulwa kombukiso kuphuzile kancane, kuvulwe ngemva kwemini. Amapholisa, abafundi, abamatshayo nabanye abatshiyeneyo bebejabulisa uZulu ngemidlalo etshiyeneyo. Indwendwe zabantu abakade befuna ukungena embukisweni we-ZITF ngolwesihlanu emini yantambama belokhu zizinde ngoba lombukiso uphela kusasa ngomgqibelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ise-ZITF kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Iwe njalo nje ibandla eliphikisayo le-People's Democratic Party lithi ukungabi khona kwamankampani amakhulu embukisweni walonyaka we-ZITF njengakweminye nje iminyaka esanda kwedlula kuveza ukubana umnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxhume isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Edwin Ndlovu, yena-ke oyeke wayafika e-trade fair.
E-trade fair sibona lokho okuthiwa ngesintu ngamatopi amakhulu kakhulu. Okokuqala, ukungena kwama-traders ngaphakathi kweviki bathi i-traders day bekungenwa nge-$20, imali eningi kakhulu. Futhi phakathi uzithole ukuthi use-flea market ngokwayo. Ukungela business-ke enkulu kumbe i-business esingathi-ke ezothileyo ebekhanya ikhona e-trade fair. Nanzelela ukuthi konke nje bekungama-flea market. Ngenzelela njalo ukuthi ibandlalo ezami i-PF liya-abuse-ke i-trade fair ngoba belithethe all five wonke-ke kuthi nje bevukisa izinto zabo, bethengisa ama-biscuits, bethengisa ama-popcorn, izinto ezivukiswa e-trade fair. Okutshengisela ukuthi sebehlisile izinga leli umbukiso we-trade fair, balenza-ke i-flea market lapho-ke abathengisa khona amabhuti, ama-popcorn lakho nje okunye ezinye izinto nje ezingelanceda. Yikho-ke sithi thina izinga lalo nyaka le-trade fair lehlile kakhulu, liyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala e-trade fair.
Bengekho yini amankampani amakhulu?
Amakhampani amakhulu amaningi bengekho ngoba ngingene ku-Wall 5 njengoba ngisitsho ngithole kuyizinto i-flea market ezanu-PF bethengisa imitharo, bethengisa amaputi, bethengisa ama-popcorn. Ngaku-Wall 3 ngathola-ke bekhona bakuhamba amakhampani amakhulu anjengabo-Econet, so abonile bekhona. Kodwa-ke okuningi kwangikhona nje bekungathi thina-ke ama-SMEs amakhampani la amancane-ke labo ama-flea market bekungela-ke ikhampani ezinkulu okungathi uya e-trade fair ukuthi-ke uyenza ama-business lazo. Hhayi kukhanya-ke kwehlile kakhulu. Yebo kambe bekungcono-ke ngamazwe ngibone-ke i-embassy yeMalawi, i-embassy yeZambia bezabo-Russia bezikhona babe bekhuluma nje ngenhlelo abalazo elizweni labo. Kodwa-ke kokubukisa esingathi ngokwe-industry and commerce ekukhulu hhathi lonyaka-ke kungekho i-trade fair, bekuyi-flea market nje kuphela ukuthi yenze izinto esizibona zithengiswa insuku zonke, i-traditional food odobi lani lani izinto ezazo nalezo umbaninganikazi ncedi-ke zehlisa izinga elikhulu-ke endlela i-trade fair ekhangelelwe ngayo.
UMnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Sibikwa siqhubekela phambili sisehla isilinganiso sabatholakala belegciwane elibangela ingculaza emangweni webhinga njalo siqhubekele ngalindlela okweminyaka ethile nxa uqhathaniswa lezinye indawo elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezempilakahle lozulu bayavumelana ukuba lesi simo sibangelwa indlela uzulu wakuleyo ndawo aphila ngayo kanye lokuziphatha kwakhe emacansini. Ingcwethi yohlelo lokusokwa oluqhutshwa lugatsha lwezempilakahle umnumzana Sinokuthemba Xaba uthi inhlolisiso asebeyenzile iveza ukuba abatholakala belegciwane kanenginengi bayilabaya abake bayahlangana leminye imihlobo bathathela kumikhuba yabanye. Ezigabeni ezilemihlobo yabantu abalomkhuba wokusoka uXaba uthi lokhe lisehla inani labalitholayo igciwane
ikakhulu isigaba zeMandebeleni le ngxenye emaswingo lokulabantu abantu abavele belomkhuba onjalo. Kodwa-ke ngemva kweminyaka le siqalisileyo izigaba zonke zelizwe sezamukele uhlelo.
Umnumzana Kudzanayi Gerede isakhamuzi se-Ashton Park eHarare uthi uvumelana lale mpumela phezu kwesimo segciwane ebantwini besitonga ngoba bengalahli indlela yabo yokuphila yendulo abalokhe beyilandela lalamhla lokhu.
Lo ngumbiko omuhle sibili. Sikhangela ukuthi igcikwane le-HIV beseqeda abantu abaningi kuleli lizwe lethu. So nxa sibona ukuthi kule ndawo ezinjengabobhinga ezilokhu zisingabi legciwane, into ethabisa kakhulu. Ngibona ngani enye into ekade iyimbangela yokuthi kube kunjalo yokuthi abantu abagcina isiko labo abayenzi abalokhu besaziphethe abalabo gangi osobugcwele njengasinye indawo lapha eZimbabwe.
Umnumzana Moses Abazari ngomunye wezakhamuzi zeHarare ezitshengise ukujabulela lombiko ethi uletha ithemba lokuthi lilakho ukuqhubeka lisehla nxa uzulu engaphila ngendlela engambeki engozini yokulithathela loba ukulisabalalisa igciwane.
Mina ngicabanga ukuthi kunjalo ngenxa ye diet yabantu bebhinga bayadla izinto ezi-traditional. Nxa udla kuhle kuncedisa ukuthi i-immune system yakho ibe strong.
Kungakho abezempilakahle bekhankasela ukuba phezu kokuba besebenzise indlela ezehlukeneyo ukuzivikela kugciwane isiqokoqela kuyindlela umuntu aziphatha ngayo lanxa eselalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngowa-fast 8 usiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la ku-shortwave 12080 la ku-15775 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ukuvulwa okusemthethweni kombukiso wezokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair 2016. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithente ecingweni lingenelane kuhlelo. Imisebenzi yokuloba amabhuku ibhekana lenkinga ezinkulu ngesikhathi amabhuku edindwa aphinde athengiswe okungekho emthethweni ezitaladeni, kuchiya abawalobayo bengela nzuzo ezwayo abayitholayo elakho ukubaphilisa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo ngomunye wemtshina odinda amabhuku, amafulaya lamakhalenda nsuku zonke edolobheni leHarare. Abalobi bamabhuku bakhala ngokuthi umsebenzi wabo awuselayo inzuzo kubangelwa imisebenzi yabantu abathengisa amabhuku abo okungekho emthethweni. Umlobo lodumo oyimbongi umnumzana Chirikure Chirikure uthi umumo wezomnotho oya ulokhu pidlika iyo imbangela enkulu yenkinga ezibhekana labalobi.
Has been affected by the economy. In the sense that
enkinga enkulu esibhekane layo ikubhidlika kwezomnotho elizweni ngoba umuntu makaza okumele abe nguye othenga amabhuku ethu kaselayo imali yokuthenga amabhuku. Kunje sesukubanga lokuthi singabhala amabhuku labadindi bamabhuku abasenelise usidindela wona ngoba kubanzimela labo ukuthi sebekhetha ukudinda amabhuku ezemfundo kuphela.
Othi kanjalo ingwalo zabalobi beZimbabwe sezitholakala phandle kwelizwe okulabadindayo abalokhu besasebenza, kodwa kuthiya abasakhulayo elizweni bengaselalo ithuba lokukhwabitha ingwalo ezibhala elizweni labo. Imigwaqo yeHarare igcwele amabhuku athengiswa ngaphandle komthetho. Osakhulayo uAndrew Chateya uthi ubeka amakhava amabhuku ezitaladeni njengesitshengiselo salokho akuthengisayo ngoba esesabela ukuthathelwa amabhuku la athengisayo ngamapholisa njengoba iyiyo kuphela indlela aphila ngayo. Umgcinihlalo wabalobi bengwalo zezifundo uDr. Samuel Magora uthi njengabalobi sebelwela ukuba beqede kokuphela inkinga yokuthengiswa kwengwalo ngaphandle komthetho i-piracy ngoba iphazamisa imisebenzi yokubhala.
No, the ignorance that the police, you know, I mean the law enforcement.
Ongaqondisisi umthetho lo ngamapholisa yilo uduwo ngesikhathi bezama ukubopha abaphulayo okokuthi ngezinye izikhathi abakwazi ukuthi bathini. Njalo olunye uduwo yikujeziswa imali engange-$20 kuphela kumuntu oyabe ethengisa amabhuku ngaphandle komthetho. Yena umlobi uyabe ethathe isikhathi esifika kuminyaka emibili yokuloba lelo bhuku. So sithi kungani singalinganisi ukwebiwa kwenkomo? Sithi oyabe ethengisa amabhuku kanje egetshelwe iminyaka eyitshiyagalolunye entolongweni.
Oqhubeke ethi eminye imizamo yabo yikulwela ukuba abalobi benanzelele izivumelwano abazingenisa-ke kizo ama-contracts ngoba amanye egcina ebathathela-ke amalungelo abo, njalo bekhuthaza ukuvezwa kwe-book policy elizweni njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe othola khona uhulumende ebhadalela umlobi imali yokudindisa amabhuku akhe wakuqala azinkulungwane ezimbili 2000. Umqondisi wenhlanganiso yabathengisa esitaladeni okuyikho okuthengiswa khona amabhuku eziso umnumzana Promise Mkhwananzi uthi inkinga ngomumo kwezomnotho elizweni.
Thina sithi lokhu kutshengisa ubunzima abantu abahlangana labo, ikakhulu laba abasebenza umsebenzi wokuzithengisela bebodwa. Kutshengisa ukuthi umkhonomi wethu awumanga kuhle, abantu sebethengisa iloba yini into abahlangana layo. And lokhu umzekeliso omuhle kuhulumende ukuthi abophe siqine ngendaba zokulungisisa ezenotho lokulungisisa indaba zokuthi abantu bathole imisebenzi elizweni laseZimbabwe. Ngumthetho kanye sebesifisa ukuthi ngathi abantu bonke laba basemsebenzini bayasebenzela, kodwa uyabona la ukuthi umumo womkhono womumo njani. Ngakho abantu bagcina sebesenza konke abangathi bakwanisa ukukwenza ukuthi bathe bathuthumisa iy'muli zabo.
Amapholisa kamasipala ahlala egijigijimisana labathengisa emigwaqweni bathathela abakuthengisayo njengendlela yokwehlisa lolu dubo, kodwa uMagore uthi inkinga ayikho ebantwini abathengisayo kodwa kulabo ababadindela amabhuku la befotokopa. Ethi bakhuthaza ukuba uhulumende ethathe imitshina yonke yabantu abanje inikezwe inhlanganiso zamabhuku labalobi. Ethi lo mthetho we-Copyright Act udinga ukuba uguqulwe uvikele lokutshontshelwa kwabalobi ingwalo zabo zithengiswe ebulinjeni ku-internet bona bengatholi lutho. Umkhwananzi uthi labalobi labo kumele beveze indlela ezingcono zokusebenza ezingabaphathisa.
Abalobi bamabhuku labanye abatshiyeneyo kufuze bazwisise ukuthi i-economy yethu vele siyi-informal, bazibona ukuthi bangasebenza njani ndawonye lalabo abathengisa ezitaladeni ukuze labo kungabi kube le win-win situation, wonke umuntu athole okungumzuzu kukhona lokho akwenzakalayo edolobheni.
Abaculi kuleli ababhekana lobunzima obufanayo bethengiselwa ama-CD abo ezitaladeni ngaphandle komthetho, bagcine abanye babo labo bekhetha ukuzithengisela ezitaladeni, abanye bedinda ama-CD ethengiswa-ke ngedola elilodwa. Uhulumende weZimbabwe unazo iziqondiso ezamasiko eze-cultural policy ezihlanganisela ubungcitshi beze-art ogoqela ukubhala kwezingalo okuyinto engavikela abalobi bawo kusasa abaculi labanye. Ngimele iStudio 7 Harare, nguMark Peter Ntambe.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ekwethulweni kokugwalo lwembiko ephathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emazweni omhlaba agoqela ele-Iran, umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe ekhangele uhlangothi lwamalungelo oluntu umnumzana Tom Malinowski uthe usenanzelele ukuthi amazwe ambalwa lokhe elombuso ocindezelo ovimba inkululeko kaZulu, inkululeko yokuhlangana kanye lokwethulwa kwezindaba kungela migoqo. Uthe kwele Iran kulokunengi okudanisayo okufana lokwaliswa kukaZulu ukubuthana ukukhulumisana abantu bekhululekile okugoqela lasenkundleni zebulenjini. Abantu elizweni leli babikwa bengelala nkululeko yokuthi bazikhethele inkokheli kukhetho oluyabe lukhululekile. Njalo uhulumende waleli lizwe ubusa ngocuku olukhulu. Ubikwa ejezisa kanzima labo abafunyanwa belamacala loba emancane ukuvalelwa mahlayana kwabantu bengaphiwa ithuba lokuyazivikela emthethwandaba elabahluli abangathathi cele. Njalo encindezela amaKristu izitabane labesifazana. Imbiko le ikhuluma njalo ngokuvalelwa lokuhlukuluzwa kwayelwela amalungelo ezisebenzi uSharok Zamani owagcina efela ejele eliphatha izibotshwa ngocuku eleRajai Shah Prison. Ugoqela njalo indaba ezimbalwa zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elodumo uNagrace Mohammed ongomunye wabalwela ilungelo loluntu oyetheswa umlando wokuloba izindaba ezigcona uhulumende lokutshotshozela ukubuthana okuphambana lentando kahulumende. Kungxoxo ayenze labe-Broadcasting Board of Governors, u-Assistant Secretary Malinowski uthe umongameli Hassan Rouhani wathi ekhethwa abantu be-Iran baba lethemba lokuthi uzafeza izithembiso ayezenza lapho ekhankasela ukhetho ezokusebenza gadalala ukulungisisa imithetho ephathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Kodwa konke lokho kazange akwenze, njalo waqinisa imithetho elukhuni kuZulu esekela umbuso wonxindezelo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling.
Kweli viki kuhlelo Was a Friday intatheli zindaba yethu uJoseph Njanjo sethulela ingxoxo ayenze labeqembu elishaya umculo wechibilika ekhaya elejongokwe Masters.
Laleluze, ya.
Iqembu lechongo kwiMasters libunjwe nyakenye ngunkosi khona ngwabi uPrince Danisa umthandazo mkhwananzi kanye lophilisana Ncube.
Oyizitubula bangele mina bengizethe Amobi fitole mbilo yami kwazi waibona bese kuthi qebola mina njela bona baba ulu kuthi nje nomatha andiwa ngikubekele phambi kwamkhulu.
Leli qembu libizwa ngegama lendawo lapho la majaha aphuma khona esigabeni selupani.
Chongoku Masters. Chongoku yindawo esihlala kiyo, indawo elupani khona esihlala khona kuthiwa iChongoku. Qalise last year bekungabo June, July, but it's very good and we'll see them.
Oh, I'm going to want me back to be in
ekupheleni kwanyakenye iqembu lechongo kwe-masters likhuphe idlala delalo elakuqala elilesihloko esithi sokufa umuntu, lona elilengoma eziyisithupha ezibalisa yona okubizwa ngayo idlala de ethi sokufa umuntu okubambana itiye imnandi ngeshukela akugobo lingeqondiswe abakhonzi bemali kanye lale ethiwa ukukhula uyintandane. Ladeleli elithiwa sekufa umuntu balicindezele besebenza ndawonye lo Joe Maseko owe House of Rising Sounds eselokitshini legwabalanda. Isikhulumeli seqembu uPrince Danisa uthi leli dlalade balithengisa lapho abatshaya khona njalo nyakenye bake baphatheka kumncintiswano weChibuku Road to Fame.
I-CD le iphume bekungunovemba ngo-2015. Sisenza ama-live show kakhulu, sizithengisela ikakhulu ama-live show ngathi asingenisile imali imbijana.
Somandla ngiyakubonga ngokuthumamela kulo mhlaba ngokakhula ngitanda neubaba washona lomama.
UPrince Danisa uthi yena ukhule elalela abaculi abafana lo-Allen Ndoda kanye leqembu lendolwane Super Sounds okumenze waba lesifiso esokucula njengabo. Nanti-ke iqembu lechongokwe Masters liphuma enkundleni ngayo ingoma okubizwa ngayo idlalade ethiwa sekufa umuntu.
No manje njalo wena ungasekufuna
ukuthi kuthe yini ngoba lami zibe khona la ngiyawo la sekufuna ukuthi kuthe yini ngoba lami zibe khona
no
ufe umuntu kuthe yini ngoba lami zibe khona
hayi 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 my name umntana wo.
Umsakazi we-Studio 7 nikobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Icula kamnandi iqembu lechongokwe Masters ngengoma yabo le ethi Chibilika echibilika ekhaya. Singakagqebi-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zenhloko zezindaba ebesilazo lamhlanje. Umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair 2016 uvule okusemthethweni ngumongameli Faure Ngazimbe weLetogo. Sibikwa siqhubekela phambili sisehla isilinganiso sabatholakala beligciwane emangweni weBinga. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah, kodwa lingayikhatshana ngoba uhlelo luyeza manje olwe-live talk.